Isigodlo semelika eHarare sethule umbiko othi akulunganga ukuthunjwa kwabantu abalwela ilungelo labo. Ngesikhathi ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lilungiselela ukutshengisela emigoqweni kusasa likhonona ngesimo esibi somnotho eZimbabwe. Ilizwe leMelika lithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa achothoze ukuthunjwa kwabantu abafisa ukulungisa konke okubi okwenzakala eZimbabwe. Unkosazana Thabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa nguJamisa uthi kwephula inhliziyo ukuthunjwa kwabantu.
Simadolo nzima ukuzwa ukuthi silejaha elikhankasela amalungelo oluntu kutatenda mumbe yarara. Ukuthunjwe ngabantu abakade behlome bephelele. Bathe sebemthumbile bamtshaya bemtshayela ukuthi abatshele ukuthi ukutshengisela esiza kwenza njengebandla leMDC ngolesihlanu lapho esifuna ukutshela uhulumende kamnangako ukuthi abantu sebesidla imbuya ngoluthi.
Umakhumalo uthi uhulumende kamongameli Mnangagwa kumele ayekele ukuthumba abantu.
Kuyasidanisa ukuthi uhulumende kamnangagwa lokele sifiso sokubulala abantu. Njalo umhlaba wonke jikelele usibonile iqiniso ebesihlala silikhuluma njengebandla leMDC ukuthi ibandla lezana umsebenzi wabo yokubulala abantu, ukudlwangula omama, ukudubula abantu lokwephula ulungelo loluntu. Sicela umhlaba wonke jikelele uvule amehlo ngolesihlanu ukuze libone iqiniso ngoba amandla esilawo njengabantwana baseZimbabwe amanye ngawokutshengisela ngoba sesikhulumile baqamulela isigodo endlebeni. Thina esikufunayo ukuthi kukhumusane umlotha kodwa bona kabafuni. So uZulu kumele abatshengise ukuqakatheka kwamandla kaZulu njalo lokuthi ilungelo loluntu lukaZulu kaluhlonitshwe. Njalo thina njengebandla leMDC ukutshengisela esiza kuyenza kasidinga umsindo, sidinga ukufikisa iqiniso kuhulumende yezanu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Michael Ndiweni olwela ilungelo likaZulu njalo oyingcweti kwezombusazwe.
Indaba yokuthunjwa kwabantu le indaba engani iyayithusa kakhulu, ikakhulukazi nxa ilizwe likhangelele ukuthi lizama ukuthi liphinde lidlelane lamazwe omhlaba abathi ngesikhiwa i-re-engagement, ngoba nxa ukhangele ukuthunjwa kwabantu lokutshaywa lokuyangiswa lokhuyana kuyikuhlukumeza ilungelo loluntu, esithi international crime, i-torture. Siyakwazi ukuthi convention on i-torture ethi abantu akumelanga athotshwe, kumele umuntu nxa ecala abotshwe athonisiswe. Kodwa nxa sibona senzakala eZimbabwe lokhu kutsho ukuthi ilizwe nxa kunjeke selephule umthetho wemhlaba kuzaba nzima ukuthi sithole impumela kulokhu esikwenzayo ukuthi sizama ukuthi sidlalele lamazwe omhlaba njengoba besijeziwezijezi zomnotho ama-sanctions. Kungabangela ukuthi kathesi-ke ilizwe leli lithole selisethezwa futhi amanye amacala okuhlukumeza ilungelo loluntu. Ngindlela engibona ngayo mina ukuthi ngabe kuyamiswa lokhu ukuthi abantu bahlukuluzwe, abantu bakholise ilungelo labo njengoba libhalwe kusekelo sombuso seZimbabwe. Ukuhlukumeza lokhu hhayi kutshengisela ukuthi hhayi-ke sesisehluleka ukuthi silandele isekelo sethu sombuso elizweni.
Umnumzana Belief Gawule okubandla lezanu PF uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende kamnangagwa kuthiwa uthumba abantu abasekela ibandla leMDC elifuna ukutshengisela emgwaqweni.
Angilalwazi sibili ukuthi kulabantu abathunjwayo. Ngizamile ukudingisisa khonoko angihlangane lakho ukuthi kulabantu abathunjwayo. Sengikuzwile ukuthi lilombiko njalo. Kodwa nginanzelela ukuthi mhlawumbe ngabantu abakhipha imbiko engayisiyo bezama ukungcolisa uhulumende besenza khona okungabomo, izinto zangabomo nxa ngibona konke khona okuphumayo ukuthi kulezi zinto ezinjengalezi. Ngibona ngani okukhona nje lokuthula, angazi ukuthi kati laba bantu bakuthatha ngabi bona bathi kulabantu abathunjwayo.
Ugawule uthi kungaba khona abantu abagangileyo abenza lokhu uhulumende engakwazi. Uthi uhulumende ukhangele konke okwenzakala elizweni njalo ukhuthaza ukuthi abantu bakhulumisane ngokwenzakala elizweni ukwenze ukuthi kulungiswe konke okubahluphayo.
Okwayizulu kwanokuthi abantu bathi bona bayatshengisela bese begijima begcwala imigwaqo besenza into zokulutha, bethatha impahla zabantu, betshisa impahla zabantu, besenza yonke into enjengaleyo. Hayi, ukubona kanye kubona kabili uhulumende wakubona lokhwana kasoze kwenzakale. Futhi abakhangela ngezokuvikela abantu konke lani yonke into enjengale bazakhangela bebona ukuthi konke abantu bavikelwe sibili ngokupheleleyo. iko ukhulumenda inyathelo lithathayo. Okuningi engikubonayo mina ikuthi nje asabe abantu bakhulumisane. Akule enye into ukutshengisela lokhu kugijima lokhu ayisikho, abantu batshengisele ngokukhulumisana, abantu bahlale phansi njengayizolo. Kanti kwehlulana ingani izolo lokhu onkomo labo omgabe besilwa izaphu lezanu kungabonana. Bahlala phansi bakulungisa ngokukhuluma. Ngesikhathi sedlulayo kuinclusive government eyabakhona phakathi kwamabandla amanye MDC le ZANU PF kwahlala phansi futhi kwakhulunywa kwalungiswa kwehlele phansi. Azange sibone abantu begijima betshengisela ngakhonoko. Nganamhlanje futhi ukuze kulunge konke kunokho sokudingayo ukuthi kulunge njengamaZimbabweans, asihlaleni phansi sikhulumisaneni silungise okusifanele njengelizwe. Ngithabele kakhulu mbona ubaba uMalema ethumela imbiko efundisa abantu abangaziyo ukuthi hayi bantu lina ukutshengisela kweni lokho elifuna ukukwenza ayisikho. Lina ekwenu khangelani phambili lizwela abantu izinto zilungela abantu lisebenze ndawonye lilungisele ukhetho olulandelayo nxa lingazange linqobe kukhetho lolodlulileyo. Ngokunjalo yikho sokukhangeleyo bakithi akube njalo njengamaZimbabweans ukuthi abasiyakhangela khona kokuphela. Kodwa imbiko leso ziswelakale abantu abasizondayo bazavele ukuyikhipha imbiko yokusixabanisa, le mbiko yokusidiliza, le mbiko yani engamanga engayisiyo engayisiyo qiniso. Ngokunjalo bezama ukuthi bangene ngendlela ezingayisizo bezophambanisa ukuthula kukhona eZimbabwe.
Kukhangelelwe ukuthi abantu abaningi bazatshengisela emigoqweni kusasa bekhonona ngesimo esibi somnotho.